Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 18 Nhlangula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani lababulawa ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni liqhubeka liqansa kulandela ukubhubha kwaba yisikhombisa 7 kwabantu abangamakhulu phose amane 371 igciwane le-coronavirus ngelanga linye. Elezambia selingene kumaviki amathathu okuzila owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Kenneth Kaunda obhubhe izolo.
So, usizo asinike lona luyisifundo yithi ukuthi nxa singabantu abamnyama kasibambane nini, sisebenzeni ndawonye, sithuthukisane, siphakamisane njalo sikhululane.
Izisebenzi zesibhedlela sempilo kobulawayo ezigoqela udokotela ezalahlekelwa izimpahla kuze kuthe izindlu zokuhlala kule ndawo zemukele izipho kunhlanganiso yebulawayo Queens.
Yithi omama bakobulawayo impilo xa siyikhanyile isibhedlela sethu kobulawayo xa bevelelwa ibunzima lathi kumele sibe yingxenye yakhonapho ukuthi sincede.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umkhuhlane we COVID-19 elizweni liqhubeka liqansa kulandela ukubhubha kwaba yisikhombisa 7 kwabanjwa abangamakhulu phose amane 371 igciwane le-coronavirus ngelanga linye. Kumanani awethulwe izolo ntambama ugatsha lwezempilakahle luthi isigaba seMashonaland West njengensukwini yiso esibe lenani eliphezulu kwekhulu 125. Inani labahlatshwe ijekiseni ye COVID-19 lilokhu liphansi kakhulu ngoba kuhlatshwe abayinkulungwane lengxenye 1554 ngelanga linye. Luqala lolu hlelo kwakuhlatshwa abedlula inkulungwane ezilitshumi 10,000 ngelanga linye. Zambia umnumzana Edgar Lungu uthi ilizwe lakhe lizaba phakathi kokuzila okwamaviki amathathu kulandela ukubhubha kwakhe waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Kenneth Kaunda. UKaunda ubhubhe esibhedlela izolo lapho abeselatshwa khona umkhuhlane wenyumonia. Ubeseleminyaka yokuzalwa efika phose ikhulu 97. Iphephandaba lokuleZambia elelusaka Times libika ukuba uLungu wazise ukuthi phakathi kwamaviki amathathu la amaflag azakwehliswa njalo imidlalo yonke yokuzilibazisa izamiswa. UKaunda wadlala indima ebanzi kumzabalazo wokukhulula ilizwe lakhe wazoba ngumongameli walo wakuqala selithole uzibuse. Wancedisa njalo amazwe amaningi ase-Afrika afana leZimbabwe leSouth Africa ukulwela inkululeko yawo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu umnumzana Mthulisi Hanana.
Silusizi bakithi ngokudlula emhlabeni kukababa uKenneth Kaunda. Noma silusizi sinjalo siyayibongela impilo yakhe. Sinanzelela ukuthi uphilile sibili waphosa wayabamba iminyaka elikhulu. Balutshwane sibili abangayibamba leyo minyaka 97 years. Noma kunjalo bakithi sidangele imoya ebuhlungu idabukile ikakhulu sikhangela ukuthi uhamba ngesikhathi sobhubhane okuzenza ukuthi le ndlela yokumphelekezela kwaba lesifiso ibe ngani ilukhunyanyana. Sidabukile, silahlekelwe, njengabantu beZimbabwe silahlekelwe njani beSadaki silahlekelwe njengezalwane zeAfrika umhlaba wonke nje jikelele ulahlekelwe
kukhona yini okungafundwa mhlawumbe ngababusi abakhona kukhawunta ngitsho lozulu nje jikelele ikakhulu abatsha abangababusi bakusasa
kuningi bakithi esikufunda ngempilo kwababukhawunta siyananzelela ukuthi usekele kakhulu waxhasa abalweli benkululeko ekakhulu abeSouth Africa labeZimbabwe ngesikhathi belwisana labancindezeli abamhlophe labenketha bethabi emazweni wona la engiwaqambayo ubabukhawunta besithi yena iZambia kayikakhululeki nxa abanye abantu abamnyama beZimbabwe labeSouth Africa bengakakhululeki so usizo asinike lona luyisifundo ndoyithi ukuthi nxa singabantu abamnyama kasibambane nini sisebenzeni ndawonye sithuthukisane siphakamisane njalo sikhululane ikakhulu sinandela khathesi kulabo xenophobia eSouth Africa kumele iSouth Africa ifunde ukuthi ukuze ithole inkululeko abayikholisa namhlanje yabuya kungenxa yokuthi kwakunabanye abantu abanjengoba bukhawunta besebenzisana la so kasifunde nini kuba bukhawunta ukuthi khona singabantu bani sithandane nini isibe kwazi ukuthi hayi siyasizana lapha yana okwesibili abakhokheli lababusi bethu kumele bavume intando yabantu babukhawunda noma ubusi isikhathi eside kuthe kufika esikhathini sokuthi afike kukhetho adliwe wahlonipha intando kaZulu wahlonipha intando yabantu akazange athuma amasosha chaya abantu akazange aqile akazange abulale abantu ukuze avikele isihlalo sakhe sokubusa yikho engitshoyo ukuthi ababusi bakithi labame khonapho bayinanzelele ukuthi abalwele ukuthi abantu bakhethe bekhululekile nxa bengakhetha futhi kakuhlonitshwe lokho okukhethwe ngabantu
lo ngumnumzana Mthuli Sihanana olwela amalungelo oluntu ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Izisebenzi zesibhedlela sempilo kobulawayo ezigoqela odokotela ezalahlekelwa zimpahla kuze kutshe izindlu zokuhlala kulendawo bemukele izipho ezibalisa impuphu, irayisi, amafutha okuphekisa kanye lezigqoko kunhlanganiso yebulawayo Queens. Inkampani ye-OK Zimbabwe layo isanda ukuthatha inyathelo elifanayo ngesikhathi uhulumende esithi indawo le izalungiswa kakutsha. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele unkosikazi bekezela amaplanka isiphathamandla salinhlanganiso.
Esikwenzileyo empilo sihambise ukudla okugoqela impuphu, irayisi, i-cooking oil nokunye nje okuninginingi lempahla zokugqoka ebantwaneni bethu abangodokotela abayehlelwa yingozi eyomlilo empilo. Thina sinhlanganiso okuthiwa yibulawayo Queens eyabomama kuphela, omama abenza imisebenzi yokuthengisa, abanye ngabasebenzayo, abanye ngabangasebenziyo. So inhlanganiso nje egoqela umama wonke okobulawayo eyahlangana sabumbana. Singamabulawayo Queens sisho ukuthi thina sizindlovukazi zakobulawayo, yithi omama bakobulawayo. Impilo xa siyikhangile isibhedlela sethu kobulawayo nxa bevelelwa ibunzima lathi kumele sibe yingxenye yakhonapho ukuthi sincedise ngenxa yengozi leyi eyayivelile ivelela amadokotela esikwazi ukuthi bangabantwa bethu njalo balusizo lwethu lwanamhla lakusasa. Sabona kufanele ukuthi sihlangane njengenhlanganiso yabomama bakobulawayo sikhuphe izimali, sikhuphe lezimpahla siyebanceda njalo ekuzweni kwethu sezuthi kulabantwana abancane abathathu. So sizamile ngayo yonke indlela ukuthenga ukudla okuningi okungaba isilinganiso sokuthi impuphu ibe yi 300 285 kgs, and then I rice yaba 119 kgs. I grocery sithengile sibili ibe I grocery eneni ukudla okuneni sibili ukuthi ngokubona kwami bazachova sibili maybe izinyanga labo bekwanisa ukuthi baphatheke kuhle.
Lwamukelwe njani ulolu ncedo?
Uncedo lolu lwamukele ngendlela emangalisayo. Ngoba ekuhambeni kwethu sicalise sahamba empilo, and empilo laphana ngingathi abaphathi bonke abesibhedlela kusigaba ezithiyeneyo zemisebenzi abagoqela uMetroni uNyamambi labanye bakhe abakhona phana but abasezigabeni eziphezulu khona phana esibhedlela bajabule kakhulu kakhulu basibonga kakhulu. Engingathi baze basifakela sibili lo mthandazo omangalisayo ukuthi into esiyenzileyo iyamangalisa singabomama ukuthi siphathisane labo phakathi kobunzima obungaka olubehleleyo.
Inhlanganiso yakho iyake iphathe imisebenzi eminye yokuphathisa kunsukana ezedluleyo leminyakeni edluleyo?
Yes, sake saphathisa ekuphatheni kwethu ke besikwenza kuma-individuals ebantwini esingathi maybe kule inye imuli esentumbane esasithengela igrocery ukudla every month sibahambisele sibanika imuli leyi yayiyimuli nje ekhanya engugogo ohleziyo labazukulu abalahlekelwa ngabazali babo. So ugogo laye wayengasebenzi abazali babantwana laba bengabazi ukuthi labo baqonda ngaphi banyamalala nje bese-South Africa eGoli. So ugogo wasebona ngabantwana sebefikile sabanceda kakhulu izinyanga ezithize ezilandelanayo sihambisa ukudla okugoqela izimpuphu irayisi amachukela amaseba lapho konke nje okunengokwakudingakala.
Lo ngunkosikazi bekezela amaplanka isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Queens ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Omunye umama welokithi lenjube uNtombi kayise Ndlovu ubikwa wabulala umasihlalisane wakhe uNicholas Mavura obesehlale naye okweminyaka emine. UNdlovu waqamba emanga emapholiseni wathi uMavura wafika endlini esopha igazi elimele kanzima etshaywe ngabantu abangaziwayo wafela ezandleni zakhe. Iphephandaba lobulembo be-intanethi elenewzimbabwe.com lithi umdlali wenguqu uMavelas Nakamba odlalela iqembu le-Ashton Villa kwelengilandi uhlangane lomongameli Emerson Mnangagwa izolo esigodlweni se-State House. UNakamba ngumdlali wenguqu owesibili ukuhlangana loMnangagwa kusukwana esanda kwedlula kulandela uTino Kadewere odlalela iqembu le-France laye oke wamvakatshela. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende engagcina evala idolobho lakoBulawayo ngendlela ye-lockdown ngoba abantu baqhubeka besephula imigoqo yokwenqabela igciwane le-coronavirus. Leli phephandaba lilemfanekiso etshengisa abantu benatha bebuthene phandle kwezitolo ezithengisa utshwala. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Okunye ngingakhuluma ngecorona, hayi corona hayi akulaa nto kuthiwa yicorona. Corona libizwi nelibekwe yayikuqatsha ngomunwe. I-United Nations sifuna ukuzenzela lokhu ekuthandayo nabelungu laba ama-China nama-Russia.
Mbonani sanibonani basakazi be-Studio 7 njani saphila kodwa? Hayi ikhuluma noThulani wakwandlela oxhumuka eFlabuzi phansi kwenduna e-Osibasa. Ngithi mina bantu bakipha komthwakazi sicela luke livule ingqondo zenu nivule namehlo enu ningalali hlukanani nezinto sezizana uPF nezi-MDC whatever is MDCT whatever is MDC Alliance must wake up and sibe singabantu abazimele votelani iqembu leMthokazi Public Party liyagijima noZanu PF niyagijima no-MDC izinto zesishoneni thina siyisizwe sikaMthokazi sizwe siyimele sodwa ngoba namanje sibilokhu sesihlukumeza kanje basihlukumezela khona lokuthi nasi isizwe sikamthwaka sesihambilika sesalobhengula kodwa nina nisagijimani uMDC nabozana uPF wakwezwa kupha ukuthi mina wangithatha ngumntwana kamakhelwane uthi ngizohlala emzini wakho mina yimi ufanele ungisizido zakho ngizozilungisa kanjani izinto zakho ngoba mina izinkinga zizala ekhaya aziwa ngumnikazi womuzi into leli yenza eligijima nabozana uPF nabo-MDC nabantu basesishoneni lizobafaka ukuthi libavotelwe amakhansela thina sihlala la eGoli manje siyasokola la eGoli sihamba sihlangana ney'nkinga la eGoli ngendaba zenu nabantu bezana uPF nabantu be-MDC anike likhule mani emqondweni mani liwazi ukuhlukanisa into embi lento e-right uyabona ngoba lento leli yenza eko-right bese ngiphendula wena ndoda wena mfoni uthi wena o-MDC alliance nabo-MDC labozana uPF alisakwazi ukuthi uvotele ini baba you must wake up you must use your mind you must use the madula blanket uyeza baba ihlukana nezinto uzitshela ukuthi nawo MDC thina ku MDC what baba votela iqembu lemthwakazi Republic Party iqembu elikwazi ukuthi yilwele wena ungumasaka manje uyahlupheka ekhaya uyahlupheka manje abafuni abamakhelwane bakho noma kuzani baseGoli kodwa ngizokhuma into zabo MDC uthona uvotela MDC what is chamisa is useless hlukana nabo MDC thihlwane nabo zana uPF you must use your madula blanket baba
ikuze manxeba nxeba sithulela isigqoko isilo sakwankomo nekula layo thina abakomcetshwa sithi nansi enye indaba ezisisize ezisubuhlungu inkulumo mayelana ngesikhathi ma kulwela leli lizwe esiphila kulona kubahuquluzi aphuma phi lamange esiwazwayo ukubana uhlangothi lwezipra lwalungelabo ama-war collaborators okuyinto engamanga aphindiwe ngoba besibancinyane ngaleso sikhathi ithine besibizwa okhinjani sigijigijima lapha nalaphayana sibancedisa okuthi ma besuka lapha beya laphayana bebethuma ukubana siyebheka ukubana asikho yini isitha sigijime sibe nje ngabafana abazithi hayi masibuzwa sithi hayi dinga iimbuzi zakwethu okanti sibheka bona abamhlophe ukubana abekho kuleyo ndawo bese siyabuyisa ibuyisela umbiko ukubana hayi kuleli yavillage kuhle akunalutho esilubonile obhuti bese beyaya so kanjani ma kuthiwa khona lena kwabechabi khona kwakulabo jibha labo banibani kanjalo nje ababencedisana nabalweli benkululeko thina ke sikhona ngomunye wabafakazi balokho ngoba yebo kade ngibeke yimfishane ngalesiya sikhathi around about 9, 10 years kodwa-ke bebesithuma obhuti sigijime nje sibhekabheke ukubana akunalutho olungabaphazamisa bese beyakhontinywa beye kuleyo ndawo kumbe kuleyo village abafuna ukuya kiyo ngokunjalo ayikho le nto abayibalayo so kuyindlela nje yokubona sebefuna ukubana benikane lokho abazakunikana kumbe usizo lolo abazakunikana ukubana abakubo yibona ababencedisa abalweni bekhululeko nathi sikhona onenkani kaze kini siqonda tshela indaba zakhe
sanibonani bathwakazi abahle ninjani maqhawe namaqhawekazi kustudio 7 hawu siyabonga umsebenzi omuhle niwubambile lapho sinibiza maqhawe ngoba kufanele vele siyajabula kakhulu nibambe kanjalo ningabuyela emuva nezilethi indaba njengoba zinjalo nalezi ezifihlakeleyo ezingafanelanga zirilizwe iyaziletha siyabonga kakhulu khuthaza abantu bakithi abakomthwakazi ukuthi ababe nesibindi njengawo wonke umuntu wasemathebe 11 osethe wazwi izwi likamqondisi moyo wamthwakazi waphakama wathi yes yikho besivele sikulindile lokhu singagideli amashona ingoma zabo sitshaye size sithibilike ugide ingoma zesishonene emashonalendi leharare uyeko kwakini okwakini uma ungakoncube yenza okwakini ngapha emathebelendi kwancube hlukane nento zakochamisa hlukane nento zakomnankakwa asinayo ihlobo nabo la bantu yenzani into zakini zakudlovu ngapha kini emathebelelendi ye akekho umuntu akochamisa emathebelelendi noma ungajikeleza yonke ikhona emathebelelendi angeke uze umtholi womuntu akochamisa hlukanani nokuhlinamathelana nabacindezele basicindezele la bantu naye lotshe umonzora lo bagcwele abantu bakithi esindebeleni abafuni sikhululeke babhizi ngemali bona bagena against imali sithi phumane into enzo kuba against imali ningene kweze politics ngoba nihloso kuzokhulula abantu bakomthwakazi emathebeleland lingene kweze politics ngoba lihlose ukukhulula abantu bakithi hayi ukungene kweze politics ngoba ufuna imali ufuna ukudla yekani istyle senleso nanku mnanga kwaqalile istory sokuthi ufuna ukuthi wonke umuntu wayese Zambia nongalwanga nababephekela abantu bebhalise ukuhola imali le yazo athuzo inikeza abantu ibutsotsi bokufuna amavoti 2023 libe be careful yekani kuroja ngenti ngezwidzini ngabantu abadala bahlanya abantu bakithi bathandela insaro zezano hey umnanga kwenzo fana hem umnanga kwa uye lo wayebulala abantu bakithi ngeground hlukanani nento zezano abantu bakithi singaka sesiphinde singaze sicabane sodwa ngoba ngiyayibona iyalapha ukuthi sogcina sicabana sodwa yekani kuba proud ngabantu basemashonaland siyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp angelani lokwenza le Studio 7. Inombolo zethu ngu +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo usayine umthetho ozakwenza ukuthi ilanga lakusasa elokunanza ukukhululwa kwabensundu ebugqilini elithiwa June 10th kumele libe likhefu minyaka yonke. Sokule minyaka eminingi abensundu bezama ukuthi leli langa linanzwe njengekhefu. Kolunye udaba lokhu zivulwa kancane kancane indawo kwelemelika kulandela ukwekethiswa kwemigoqo yokuvimba igciwane le-coronavirus. Sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, umnumzana Jerry Twala Jackson ohlala esigabeni seTexas. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani khona ledolobheni leHouston lapho ahlala khona.
Emsakazini nxa sikhangela umumo ngendaba yomkhuhlane ombengithi igciwane le-COVID. Into lokhu siseme manzonzo noma indawo ezithile lapha nalapha sezivulavulile, kanti njalo baningi abantu asebeye bathatha-ke ijekiseni enqabela lo mkhuhlane phecelezi i-COVID vaccination. Ngakho-ke into ziyazitshintshatshintsha nje kancane, kodwa hhayi lokhu kusavalile indawo eziningi.
Belokhu begqoka yini amamaski abantu njengoba sisizwa kuthiwa ezinye indawo sezivuliwe njalo abantu sebevunyelwa ukungena bengela amamaski?
Nxa sihamba phandle lapha sinezelula ukuthi abantu abaningi belokhu besayigqoka sibili imaski. Kukanti indawo eziningi ngathi ezifana lamavinkili kuthi-ke izitimela lamabhasi athwala abantu nje uZulu alokho esawuqakathekisa umthetho wokuthi abantu kabafake izifonyo phecelezi amamaski ngaso sonke isikhathi, ngoba bathi umkhuhlane usasekhona kawuphelanga tu. Ngakho nxa ulapho uhlangana khona lo Zulu nje lokhu bekubalulekisa ukuthi-ke umuntu kafake isifonyo.
Umkhakha wegciwane omutsha lo esizwa kuthiwa i-Delta, ibizo lawo kuthiwa ungani lobukhali, selike lezwa ngawo yini khona ngapho?
Leli gciwane-ke abalibiza nge-Delta okukanye ekuqaleni icale libizwa ngokuthi Indian variant, valitshintshakela ku-Delta. Lapha besingakezwa lutho ngalo, besingake izwa imbiko engabe ethi yona lingabe selifikile lapha. Lokhu silizwela kwamanye amazwe anjengakwele South Africa, lakhona ngale lapha elasuka khona kwelendiya.
Lo-ke ngumnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa le Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Houston esigabeni se-Texas.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkolo.
Asambeni madoda siyovota.
Namuhla kuhlelo lwethu olwendaba zokhetho sixoxa nengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi. Sihlaziya umumo okhona elizweni lokuthi ukhetho luka-2023 ulubona lungahamba njani. njani ikakhulu esigabeni seMathepeleland?
Ngesimo ibandla leMDC elikusho alinawo amandla ukuthi lingalwisana lezano, liphelile du, akukho elingakwenza ukuthi limelane lilwisane noma linqobe ibandla lezano. Kodwa ke akutsho lokho ukuthi ngeke kube khona elinye ibandla elingasuka liphume ngaphansi kwengwane yeMDC from A to Z, lizimele eceleni bese liqala ukuthi kube yilona elithobelana lezano. Kungenzeka libuye kube khona ibandla elinjalo lilwisane lezano liyinqobe, kusiya ngokuthi abakhokheli balo ngobani. Ngileqiniso mina ukuthi uma laba bantu kade belandela uChamisa asebechithachithwe imithalithani yokwenza kukaMnangagwa ethenga abantu beMDC abafake amakhwapheni akhe bengakutholela icebo lokuthi balwisane lakho. NgokwaseZimbabwe, ngokwepolitiki yaseZimbabwe, umbangazi waseZimbabwe, bangaba khona abantu abangamlandela anqotshwe uMnangagwa. Umuntu ongenamandla, umuntu ongela popular support, umuntu ophila nje ngokusebenzisa ukuganga lezi ndlela nje ezingcolileyo zokulwisana labantu abaphikisana naye.
So kuke kwakhulunywa lapha ngebandla lezaphu, abanye bebona ungani lingaba lamathuba angcono kukhetho olulandelayo. Wena ubona njani amathuba leli bandla?
Ibandla lezaphu okwalo sekwaphela, waphela ngaphansi kobukhokheli bukaJoshua Nkomo. Akukho okunye okuhle okudlula lokhu okwake kwehlela izaphu okungenzeka manje okungadlula lapho izaphu yafika khona ngaphansi kobuholi bukaJoshua Nkomo. Konke lokhu esikubonayo ngamandlwane akungeke kuphinde kwenzeke ukuthi ibandla lezaphu lithole any support emathebeleni noma kuphi. Ngabantu nje abalokhu mhlawumbe besa phethwe yikufisa kwakukhona kudala, kodwa ngeke kuphinde kwakhe ke kube khona. Ngaphansi kobukhokheli obunjengobukaDumiso Dabengwa obesaziwa eyisahoho esikhulu kakhulu kumbali yezaphu, izaphu ingakwazanga ukuvuka ithole idobhadube nje okuthile. Kuyini osokungayenza ivuke manje ebantwini abangaziwa muntu abangaxhumananga le mbali yokulwelwa kwelizwe, ngoba yikho lapho izaphu eyaziwa ngakho. Lokho okunye asigcineni imbali yezaphu njengabantu begcina amathambo abo esemkhulu, akulondolozwe kahle, sihloniphe, singafuni ukuthi sivuse emangcwabeni sithi isilwele izimbi zanamhlanje. Kwaphela okwayo ngeke kuphinde futhi kube khona.
Abakhona njalo abathi ngokwenzakalayo elizweni kakhulu esigabeni seMathepeleland singabona lebandla leMthwakazi Republic Party lalo lidobhadobha ama-seat lapha lalaphaya. Ungakubona kusenzakala yini khona?
Kusiya ngokuthi ukhankaso lwabo balomisa kangakanani, njalo kusiya ngokuthi imali bayayithola na yokukhankasa. Umhlaba uvundile kwelaseMandebeleni, abantu baseMandebeleni bahlukunyezwe kakhulu izano, bathathela into yabo yonke, baphucwa konke ukubenza babe ngabantu, basenanhlizi hlonipho abayiphiwayo, basele nje beze. Yikho ke iMRP uma ingakwazi ukuthi ingene idikitele isebenze zonke lezi zikhalo lezidingo zabantu beMathepeleland, ithole le mali yanele ukuthi ikhankase, ingaba nakho ukuthi dobhadobhe lapha lalaphaya. Mhlawumbe umbuzo sokungaba yikuthi uma izithe yaluphiwa lolo sekelo izokwenzani ngalo ukuze ilwisane nalezi zinto ethi sezenziwe izano, ngoba osekwenziwe izano lo mbuso wezano kusukela nje ngo-1980 eMathepeleland kubi kakhulu, kuhlasimulisa umzimba. Abangaboniyo bangacabanga ukuthi yonke into ihamba kahle. Izwe laseMathepeleland lithathiwe lithunjiwe uma ngabe ngaleyo ndlela. Yikho ke iMRP ilawo amathuba okuthi uma ize kahle yawuthiya kahle umjibila wayo ibambe.
Loke ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula izombusazwe besixoxa laye kuhlandla lokucina lengxoxozo yethu ngamalungiselelo okhetho luka 2023. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni liqhubeka liqansa kulandela ukubhubha kwaba yisikhombisa 7 ngelanga linye. EleZambia selingene kumaviki amathathu okuzila kulandela ukubhubha kwaye ngumongameli walelo lizwe umnumzana Kenneth Kaunda obhubhe izolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.